ngibona ngani kuyasiza. Nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US, bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eKhatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana ne-border yase-Egypt, ukuthi bekwazi-ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nxa abantu bese emumeni njengalo khona athe se-Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza, and nginethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika?
Yeah, isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ekuzwekazi leAmerica. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, ukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele elibona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele elizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayixoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.